So is it a decent about ku VOA in the belly? Njani mthwakazi omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu mhlaka 22 kumpalakazi 2017 lo nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezaphu abalokhu bephakathi kwebandla lezanu PF party lokhu bemele uZulu.
Unkomo wavele wasitshela thina wathi hayi abanye bavele bazayalela kule yinto bazabhalelwa edakeni bengaphumi sebesebenzelani izizo zabo nabantu babo.
Kuxotshwa uBishop Ndanga kwinhlanganiso yeZimbabwe Christian Council.
Ngabe bonke belo Ndanga besenza zonke izinto lezi ngakhayela abantu bona laba abakhulumayo, yiyo abantu akade besebenza eduze kukaNdanga. Kodwa singaphinda sikukhangele futhi singathi maybe babengcindezelwe.
Iqembu le-Highlanders Football Club lixotsha lixolisa abalandeli balo ngokungadlali kahle lo nyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla lezaphu abalokhu bephakathi kwebandla lezanu PF party lokhu bemele uZulu kubadlaleli loba kulabantu abakhonona besithi sebephelelwe ngumphako. Bathi lokhu bebambe amazwi kamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo wathi amabandla la asemanyene. Unkomo lo wayengumongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano somanyano esibizwa ngokuthi i-Unity Accord mhlaka 22 ngompalakazi ngomnyaka ka-1987. Kodwa ke abanye abalandeli bebandla lezaphu abagoqela umnumzana Dumisa Dabengwa baphuma kumanyano lo besithi kabaphathwa ngemfanelo ngumgabe labanye bakhe. Sixoke lomnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF othi kumele besebenze gadalala owamanje njengoba sokulo hulumende omutsha.
Ukumanyana lokhu waqeda kona kwana ukubulawa kwabantu kwakukhoyo kwabakhona ekuqaleni. So ukunceda okwancedayo kakhulu ukuthi kube lo manyano lolwana. Unkomo owangena kilo engakakuthanda kodwa wayakuthi wangena ekutheni aqede udubo olwalukhona olwaluphathelane lokuthi ukubulawa kwabantu khonakwana kwakube khona kwakuqala. So kathesi ngesikhathi sokuthi amathuba nalana alahlekayo akuqala lana abuye lawo amathuba akhona kuzobonakala intuthuko ebambekayo kwele mandebeleni.
Ye, siyabona ukuthi-ke umnumzana Dumisa Dabengwa wagcina iphuma labanye bakhe kumanyano wezanu PF lezaphu. So-ke singathi abantu abasala khona ngale kuzanu singathi kume njani khona manje bayakhangelwa kuhle ngabantu kumbe abantu baphonga ukuthi hhayi bakhona ngale baphonga ukuthi sisece nje?
Into Dube ehluphileyo kakhulu yikuthi abantu oDumisa Dabengwa amadoda asilili lani. Amadoda anela iqinisi into singamanga kuhle ebandleni lezanu PF bashiya amadoda angahlandi amanga kumbumbuzi into ezingayisiza ukuthi ziraini. Ubaba Lwana umgabo wayekhona wawona ngesikhathi saba wayelokhu ewona siya phambili ilizwe laze laba lili kakhulu. Abantu abanjaba boDabengwa kwangaza kwabavumele ukuthi bethi into leyi iqondile yona ingaqondanga kwazokwaza ukuthi bala ukuthi bethi imbuzi le ngensikazi yona beyikhangele ikuthi ngendvuna bakwala lokho Dabengwa yiwo amadoda lana esiwakhangeleleyo. Mina njalo ambasole Dabengwa ukuthi kuthiya kwabo ngobana akungelayo kodwa sithembele ukuthi esehambile ubaba lo onguye wawona zonke izinto lezi. Ubaba lo wahlala kakhulu embusweni 37 years is not a joke. Wahlala kakhulu wawona kakhulu wenza izinto zabazimbi kakhulu ngokunjalo umanyano lolu aluzanga lusilethele lutho thina emveni lokho kanese sikhangelele ukuthi ngathi sesilobukhokhela omusha lokho. Sicela ukuthi umanyano lolu lukhanye abantu lakithi kwele mandebele babonakale ukuthi lawo bayathuthuka basuka ezingeni abhekile okwayizulu lokhu benindezelo umbuso kamgaka.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho njengoba abanye besithi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kunganulesandla kulokho-ke umbuqazi wegugurawundi. So khonapho-ke awubona ukuthi kule nkinga.
mina angifuni ukungena kwento zombhuqazwe kathi ngifuna ukuthi ngingene ekutheni ilizwe lethu sikhangele ukuthi liye phambili njalo ngikhangele umbuso kamnandaba uwumbuso ozosiphathisa thina ozosithuthukisa thina njengeZimbabwe njalo asitheni sibekele eceleni izinto zonke lezi ezinye ezinengileyo bese sikhangela phambili sithi thina asike simnikele ithuba umnankaba simbone ukuthi uza kwenzani zazani ukuthi kathesi umnankaba ingene embusweni izolo abantu beqashe ukukhuluma izinto ezininginingi ezinye kathesi siyathi thi umnankaba alethe ukudla ethebulini kadale imisebenzi avuselele i-economy senzele ilizwe lethu lithuthuke liye phambili njalo asilinganise thina emathembeleleni ukusilela kwethu kwasalayo esakwenziwayo izolo lokho emuva siye phambili lathi silingane nemgwaqo wethu ibe mihle nemgwaqo elanye amasungo kapeti landandala ethiya khona ngale intuthuko lana kathi khona khona kwamashola leni la ibuye ngobuningi bayo intuthuko yakho silingane sonke ngokuthuthuka kulezinto lethu leZimbabwe njengoba sithi ilizwe lethu ngokulingana kungalamunye ukuthiwa ilizwe lelingelakhe ngokuba ngcono kakhulu kulomunye siyimihlobo ethiyeneyo kodwa ilizwe lethu ngelethu sonke siyimihlobo enjalo sonke singamaZimbabweni ngokunjalo ithuba lomuntu umnankaba asinikele ithuba enamapolicies akalethileyo ngamapolicies amukelayo ebantwini atshengisa njalo ukuthi ungumuntu ozimiseleyo athuthukise ilizwe leliye phambili
lo-ke ngumnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF sixoxelaye ekhona ngale-ke etsholojo siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Matthew Sibanda okubandla le-ZAPU elaphuma kumanyano we-ZAPU le-ZANU-PF
i-unity day lesikiyo namhlanje ka-22 yi-unity nje eyenziwayo isenzelwa kubana umbhuqazo wegukurawundi wawosuuze waqeda isizwe sasemathebheleni kwakusenziwa ngoRobert Mugabe bebonke nokhomanda wakhe umnankaba namhlanje ongusenguye upresident weZimbabwe bekulala ubana ungaphinde kube leZaphu ungaphinde kube leZipra njalo babekwenza lokho behlosile so le unity yenziwe akulanto eyenzakalayo emadebheleleni ngemva kwalokho okwenzakalayo futhi bona bebezibusela kancane ngothi langapha ukuthi thina sizwelelente mbalisa izaphu leZipra akula ama-benefit abawatholileyo ngemva kwalokho kwaba ngokupholisa nje ukuthi abantu bekume ukubulawa kwabantu ngokuchazwa i-background thina ngokwethu-ke le unit hayi asiyisekeli siyayi-challenge sithi hayi ayisebenzi lutho kithi yinto nje eyenziwayo nje ukuthi kuphumelele bona ukuthi babuse baze kuze kube naphakathi
ye mase sikhangeleke kulabantu abalokhu bephakathi khona ngale besithi lokhu bangena lo umqabuko so bathi abasoze besuke khona ngale-ke kuZANU-P F ungathini ngakhonokho
labani abantu abangena ngale abathi lokhu bangena bathi ngoba masikhuluma nabo bona bathi bona bachiywa ngunkomo ngoba thina sithe ziphuma kuZANU sesikhipha izaphu ukuthi ayizimele yodwa leZipra bona bathi hayi thina sachiywa ngunkomo lapha ngeke siphume bathi no unkomo wathi abantu kabangene ukuze bavimbe ini ukubulawa kwabo sizwe sabantu bemathebheleleni leseZapho leZipra raye ngatshongo ukuthi lisele khona unkomo watsho wathi lizafika isikhathi sokuthi liphume kulaba bantu lizimele lodwa idimande kumbe likleme okungukwenu ekuyikho elakulwelayo isikhathi sakhona mase sifikile bazabe sebeqala ukulwa njengakhona okho abakwenzayo manje kithi yikho okwakuthiwa ngunkulu bayathena sithi madoda siphumeni sishiyeni laba bantu sivuse okungokwethu okuyikho okuqondileyo sebeyalela bathi khona hhayi sishiywe ngunkola so kungakho-ke thina sesihluphi ngakho ukwalela kwabo kakhulu ngoba unkomo wavele wasitela thina wathi hhayi abanye bavele bazayalela kuleyinto bazabhalelwa edakeni bengaphumi sebesebenzelani izizo zabo nabantu babo bengasalweli ini isizwe siyamtoka leseZimbabwe
ye pho-ke manje bamele bani khona ngale ngaphakathi
naphakathi ngale bazimele bona okwemizimba yabo lemuli yabo lezisu zabo zokuzisuthisa bona ukuthi badle kithi abamelanga isizwe siyamthwakazi esihluphekayo ngoba albana bamele isizwe sikamthwakazi esihluphekayo alubana bakhulumile ivini la kuloro wathi mgqabo besalele embusweni ukuthi hayi into zazivele siyivumele la endi akusiyo le bakumesongele ngabantu esele zikhululwa silingane embusweni kanti ubana umbuso sungowabantu baku-one side kungaleyo ndlela-ke thina sithi hayi kwamelanga-ke thina abantu basezimbabwe bamele le ndingeko zabo.
Lo ngumnumzana Matthews Banda okubandla lezaphu obekhuluma lestudio 7 ekobulawayo. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine. Abenhlanganiso ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe sebemise umkhokeli wabo u-Archbishop Johannes Nyamwandanga ukukhokela inhlanganiso le. Kwetheswa amacala okuphatheka kwezombusazwe ikakhulu emisebenzini engalunganga okuthiwa ibisenziwa unkosikazi Grace Mugabe umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe leZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe isinike uNdanga amalanga alitshumilane ukuthi aphendule incwadi abamlobele yona bekhonona ngokungena kwakhe kwezombusazwe. Bathi wayesekela unkosikazi Mugabe owayelwisana labakubandla leZANU-PF ababengafuni ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikaMugabe. Omunye wonkokheli yenhlanganiso le u-Archbishop Lameck Chitope uthi bebevele sebelesikhathi behluphana loNdanga ngobukhokheli bakhe obungaqedakaliyo. UChitope uthi ukumiswa kukaNdanga umsebenzi kungezelelwe yizehlakalo zange-Super Sunday mhlaka-5 ngoLwezi lapho unkosikazi Mugabe angena khona umhlangano labamabandla ezokholo lwesipostoli laba eRufaro Stadium kwathukwa inkokheli yeZANU-PF eyayisekela uMnangagwa.
Uhulumende okhona uthi ufuna achiye ubukhokheli uNdanga ku-ACCZ ngoba wayesekela abe-G40. Sakubona kungcono ke ukuba achedele eceleni uNdanga kuze kuye kuthi sesikete omunye womkhokheli ngoba wayengafuni ukupha impendulo kulokho okuchiwo uhulumende. Uhulumende wangicela mina ukuba ngikhulumisane laye phezu kwalokho okwenzakala ngesikhathi kungenwa iSuper Sunday kodwa akafuni.
Abakhulumisane lomsakazo we-VOA Studio 7 ngalesi sehlakalo sokumiswa kukaNdanga kusikhundla sakhe sobukhokheli okubalisa uMduduzi Mahlangu bathi uxotshwa kwakhe kunuka santungwana. UMahlangu uthe benze lokhu kulandela ukukhulumisana kwabo lohulumende ngokwethulwa nguNdanga.
Nambonani abantu laba sebefuna ukuzigeza? Ngabe bonke beloNdanga besenza zonke izinto lezi? Ngakhayela abantu bona laba abakhulumayo yiyo abantu akade besebenza eduze kukaNdanga. Kodwa singaphinda sikukhangele futhi singathi maybe babengcindezelwe ngoba umbuso kaNdanga lombuso kaGrace Mugabe wawuhambelana. Indaba yakhona ibuye isiphice futhi ukuthi uhamba njani, kodwa hayi manini sibonto kuyaphela kanjani.
UMahlangu uthi bekumele bakwenze kudala ukususa inkokheli yezokholo ezikhundleni nxa ithe yaphambuka kunjongo yokholo lwabo besebenzisa isisekelo sombuso senhlanganiso zabo.
Mele bebe yibo abatshela abasephalamende abasemahofisini ukuthi hayi seliphambanisa lapha and iBhayibheli lilakho konke lokho ukuthi kumele kubuswe kanjani le ndaba ezinjalo. So kumele bebe bebambe njalo beqine bekhulume ukuthi hayi lokhu akusikho even emumweni wokuthi bazahlukunyezwa nguhulumende oyabe khona lesi sikhathi, kodwa kumele bakhulume bethi hayi uZulu akajabuli ngento le eliyenzayo, uZulu akajabuli ngalokho okwenzakalayo. Kumele bakhuze inkokheli bebe yilo ilizwi elile ngqondo phakathi kokuhlanya konke.
Amanye amacala aweteswa uArchbishop Ndanga abalisa ukwephula isekelo sombuso senhlanganiso ye-ACCZ kakhulukazi isigaba sesibili. Bathu bekhetha njalo inkokheli ayithandayo kungekho kuvumelana ledale laphezulu le-Apostolic Bishops Conference. Inhlanganiso le idinga ozayikhokhela kulandela ukuxotshwa kukaNdanga kasenelisanga ukukhulumisana loNdanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqoto ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Amaxeku lezalukazi zedolobheni leGwanda zithole izipho zeKhisimusi ngemsukwana ezidluleyo. Lokhu bekuvela ke ebantwini abanengi ngokuqela ke umgodi weVumbajikwe Mine. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha loludaba.
AbeVumbajikwe Mine bathi bethule lesi sipho njengendlela yokubonga labo gogo labokhulu ngendlela abathuthukise ngayo idolobho leGwanda. Umnumzana John Mlazi, umqondisi wenkampani iVumbajikwe Mine, uthi njengenkampani baphatheke kuhlelo lokugcina abakhulileyo eChinden njalo kwathesi lo muzi ugcina abantu abahlanu. IGwanda Old People's Home yona ilabantu abayisishiyagalolunye 9 njalo omdala kulabo bonke ngugogo leminyaka engamathuma esishiyagalolunye 90. Umlazi unikeza abagugileyo impahla ezivalisa impuphu, amagwili, amafutha okuphekisa, amanamnede, amasepa lokunye.
Isikhulisile nisibona sidlala singabantwana abancane abazukulu kungayisini ngalathi kayisikho lapho. Thina siyiVumbajikwe Mine abanengithemba abasebenze khonaphana, abaningi bayende khonaphana, lathi sisikhumbula abadala bethu ukuthi lathi sihambe siyefaka ubuncane lapha nesikole.
UNkosazana Ruth Zulu olilunga lekomiti ebona ngenhlalakahle yabagugileyo eGwanda Old People's Home ubonge iVumbajikwe ngokuzimisela ukunceda abagugileyo kungenani lokuma amanzonzo komnotho wakuleli.
Isikhathi esiphila kiso khathesi sinzima, i-economy yona inzima, kodwa kunzima kunjalo libone kufanele ukubana libuye lizostretcha isandla senu libusise abazali bethu. UNkulunkulu yawuza umthandazo wethu, sengathi uNkulunkulu angalibusisa kudlulise.
Umnumzana Redo Mpofu ngumgcini sihlalo walikomiti ufake isicelo kwabeVumbajikwe ukuthi bayabela abagugileyo umhlabathi ukuze labo bembe igolide. Umpofu uthi lokho kuzabenza labo bathole imali yokuthi benelise ukuziphilisa ngoba kwesinye isikhathi izinto zisiba nzima kuleli khaya.
I-mining yethu, i-concept yakhona is to have a claim. Sidinge abantu abazahamba bayigebha ngkhona ngayo. So siyagigwa, sesishare, thina sesithatha imali yethu lena sesingenisa ngapha engena emabhunzi. Abantu bengabona sokusiba lezikhathi bama-changes.
UNkosazana Martha Mwale sele mnyaka wabhujelwa umkakhe wayesebenza eVumbajikwe Mine njalo kwakathesi ngomunye walabo abagcinwe emzini weChinden. Uthi uyathokoza ngendlela eVumbajikwe Mine emnakekele ngayo labantu bakhe selokhu wathiwa ngumkakhe.
Wangichiya labantwana laba babancane. IVumbajikwe yangigcina khonaphana labantwana. Ikonsithi ngiyabonga uthando leVumba.
Abagugileyo baphinde bathola izibiliboco ezifele emlonyeni lamanamnede njalo baveze ukujabula okukhulu ngokuhlabelela nangokugida. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders Football Club uMonk Modern Ngwenya useqolise kubalandeli beqembu leli ongadlali kahle lonyaka. Asizwe ukuthi uJoseph Njanji usethuleleni.
Ekhuluma edilini lokugqiba umnyaka eliqhutshelwe kwelinye lamahotela atholakala edolobheni lakobulawayo izolo ntambama, uNgwenya uthe lonyaka kusahambanga njengokufisa kwabo enkundleni njengoba iqembu leHighlanders liqedile sendaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo, ikanti alenelisanga lokuphakamisa le nkezo ebezidlalelwa lonyaka.
Ngiyaxolisa kakhulu ngoba njengenkokheli umlando ngowethu lonyaka akubanga ngumnyaka omuhle kithi. Asoze silole ingqamo ukuze sigwazane lapha, kodwa iqiniso yikuthi imizamo sayizama, kodwa asingeke sithi kwehlula ngoba aluba sehluleka iqembu leHighlanders laliza gunyulwa kusigaba saphezulu.
Okungaqhubi kuhle kweqembu leBhoso kudale ukuba inkokheli yeqembu yesule uhlelo olujwayele ukuqhutshwa ekupheleni komnyaka olokunanza abadlali ababedlale kuhle ngoba isithi kungaba lihlazo ukuthakazelela ukwehluleka kweqembu. Inhlanganiso ebiphathisa iqembu leHighlanders ngosekelo lwemali kusukela ngomnyaka ka-2011 nebhanki ABC yiyo ehlawulele idili leli, kanti iqembu leDynamos lalo ebelisekelwa ngemali inhlanganiso efanayo lona likubone kufanele ukuba libonge abadlali balo njengoba libhutshe imidlalo lisendaweni yesibili engalanini yemiklomelo. Lo bekungumnyaka wokugcina ibhanga lebhanki ABC liphathisa iqembu leHighlanders leDynamos. UNgwenya uveze ithemba elokuba ngomnyaka ozayo iqembu leHighlanders izadlala ngcono kakhulu kulalo nyaka.
Okuqakathekileyo yikuba silungisise konke obekungaqondanga ngo-2017 ukuze ngomnyaka ka-2018 sishaye eziwayo.
Ngemva kokuqhuba kanzima kwimidlalo yalo nyaka, iqembu leHighlanders likhangelele ukwehlukana nabadlali asebekhulile ekupheleni komnyaka. Phezu kwalokho, leli qembu likhangelele ukuqhatsha umqeqeshi owaziwa ngokupha ithuba abadlali abasakhulayo uMadinda Ndlovu ukuba ethathe isikhundla esithiwe isizalo neselizwe leHolland u-Errol Agbi ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sixoxeke ngodaba lwalamhlanje, udaba lwe-Unity Accord eyalobelwana phakathi kwamnumzana Joshua Nkomo lomnumzana Robert Mugabe. Siyawazi ukuthi-ke kwakulokulwisana kakhulu phakathi kwamabandla lawa kungakenziwa i-Unity Accord ngo-1987. So-ke ukuze sihlaziye udaba lolu, ngilo Dr. Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe ukhona ngale e-Huddersfield University. Baba utshona njani Sibanda?
Ngiyathola njani lana?
Hayi, kahle sibili. So nxa singakhangela ke i-Unit Accord, siyawazi sokule minyaka eminingi kakhulu kwalobelwa nesivumelwano lezi. So ngathi ke osokwaphuma kiso kuyini?
Hayi, ngibona ngani kuzima ukuthi sibone ukuthi akuphume ku-Unit Accord yikuphi ngoba phela abantu nxa sikhangele kathi sikwele Zimbabwe kukhanya ukubambana kunzima kakhulu, ikakhulu ngendaba yokuthi kukhanya kula ukuxoxisana okwaya phambili kumbe ukuxoxisana kwasuka kwavalelwa i-Unity Accord leyo, ukuthi awusaxoxisananga kakhulu ngendaba yabantu abatshonelwa isihlobo ngesikhathi sokulwisana kwezaphu sokulwisana kwegrawundi. Ngakho ngibona ngani khonokho kwenza ukuthi kube lobuzima kakhulu, kathi sabantu bayakhala ukuthi lo hulumende omutsha ukhanye ngani useqinise kakhulu icele lezanu wachiya icele elalingelezaphu kumbe singahle elalingelezipra.
So nxa sisikhangela-ke siyabona ukuthi abanye abakuzaphu baphuma abanjengomnumzana Dumisa Dabengwa. So khonokho kutshoni nxa sikhangela namhlanje njengoba sokulo umongameli omutsha umongameli Emmerson Mnangagwa?
Ngibona kutshengisa ukuthi isibambano se-Unity Accord kasaqinanga kumbe vele kasisekho. Ngoba ngaphandle kokuthi umnumzana uDumiso Dabengwa waphuma ngimbone namhlanje esemhlanganweni owegugurahundi ekhanya ukuthi layo uyaphatheka ngaleyo ndaba owe ukuthi bekukhangela ukuthi kathi Stanley Square ngabona abantu bese Stanley Square namhlanje bakhala ukuthi kathi benza ama commemorations khoroko mbona ngani kutshengisa ukuthi laba babe kuzapha basakukhulu ukuthi i-Rita Code isaqinile njalo isayenza umsebenzi ekwenzayo kodwa isifiso bese ngesokuthi ngabe iyaphumelela siyaphambili okuqiniso ukwenzela ukuthi endokuzayiqinisa ukuthi kube kukhulunywa ngalezi ndaba ezasalele eceleni ukuthi kathi singacubungulwa njani abantu bamanyaniswe kube lokuxolelana kumbe lokuxolisana ngalolu daba lezinto ezifana lazenezo okunye okukhulu nxa sikhangela ngokuhulumende lowo ukuqhatshwa kuka Parents Shiri owayethiwa ngu-Black Jesus ngesikhathi segugurawundi sokulwisana lokho mbonani kwenza ukuthi izinto zibe nzima kakhulu njalo ukuthi upresident uMnangagwa sesike njalo wathi uchairman wezanu kasasuki kuzipha kumbe kuzaphu khonokho mbona engani kwenza ukuthi abantu bamangala ukuthi kathi uhulumende omutsha usaqakathekisa yini leli langa ele unity ilanga lezenzo ze-Intercord khonokho mbona kwenza into zibe nzima kakhulu
ye nxa sesibona ke kulabanye abachothoza besithi labo basala phakathi khona ngale ke kubandla le-ZANU PF ngabantu abafuna ukuthi bazinothise kambe wena ubona zani badinga umnotho labo bantu kumbe lokho bemele izaphu sibili ekankomo
hayi kusegcekeni ukuthi ngabasadingi umnotho njalo le unit yangikhona ekhulunywayo kaseyiyo le yokuthi abantu babambane njalo kungenzakali lokho okwenzakala ngembana kwe-unit accord ngoba la izolo ngingabona imibiko ebihamba ibhodabhoda lapha isithi yona abantu ababengekho kuzapho ngoba abanjengabomoyo sokuthiwa hhayi ngoba bona bakhona uhulumende kutho ukuthi izaphu ilokhu labameleli bayo kukanti-ke kuvalwa iqiniso lokuthi hhayi izikhundla ebezifakelwe okwesikhathi eside lezi izikhundla ebezivele zithathwa izaphu sezithethe zabuyiselwa kuzanla kumbe kuzipra mbona ngani abachothozayo bayitshaye ekhanda nxa besithi kukhanye ngani laba abakhona ngale bayasetshenziswa nje singawathi ngasuku ngama-props ukuthi kukhanye ngani kulokubambana kukathi-ke akukho kangako
pho-ke nxa sesikhangela kuyo phambilini kuyagcina ngani umanyano lowo awusuzudilike sibili uphele dudu
ngibone ngani umanyano lowo uzadilika ngendlela ebuhlungu nokuthi mhlawumbe ukudileka kungatshe kungenza ukuthi lo hulumende lowo khona asuke angaqini kangako bekungaba yinto enhle nxa uhulumende lowo angaphangisa asheshe athi hhayi madoda wozani sikhulumisane kutsha sibone ukuthi kusalela ngaphi kusilela ngaphi njalo la macala okufanele akhangelwe le zinto ezasalelayo ezazifanele ziqhubeke zisuka ku-Intercord yiziphi esingazenza ngoba uMnangagwa akakayenzi into eyi-one etshengisa ukuthi ufuna ukuthi kube lokubambana kukathi-ke umgabe khonokho ukuthi wayenze i-Intercord kutshengisa ukuthi wathanda ukuthi agobe kancane lo bengagobanga kangako njalo wakwazi ukuthi kule nto embe yenzakele abantu ngabakwazi ukuthi upresident uMnangagwa uyakucabanga njalo uyakuvuma yini ukuthi kukhona okuba okwenzakalayo okwazi kwenza ukuthi i-Intercord ibe khona
kodwa nxa sesikhangela-ke kukhanyangazana uMnangagwa phela kulabantu abavela kuzibra angani baningi asebedonisele eduze kutshoni kunxa idonsa abantu bezipra njalo
udubo lwakhe yilo lolo lokuthi abantu laba abezipra abadonisileyo akukho egcekeni ukuthi ubadonse ngoba ngabezipra kumbe ubadonse ngendlela yokuthi benze ukuthi iqembu lakhe liqine kakhulu ekulwiseni kayo le-G40 njalo ngabafakanga ezikhundleni eziyizo ezazivele zisenza ukuthi kube lokulingana phakathi kwamabandla njengokuthi bekukhanye ngani kwakule sivumelwano sokuthi nxa upresident etholakale esuke kuzipra upresidium yezanu p f uchairman webandla kufanele abe ngowelinye ibandla ayikhona ukuthi upresident uyaba ngowezanla lo chairman abe ngowezanla khonokho kungabakho sizabona ukuthi kubo-vice president lapho uzawuhambisa njani bekufanele abaxubanise njalo amabandla lawo mabili aye ku-Intercord kodwa lokuwaxubanisa kwawo kakusoze loba ngabaxuba kuyobe sokufanele afake bababili
abezipraboni-dr sibanda
ibe le four
siyabonga kakhulu dr sibanda isikhathi sesiphelile ungadulela kusasa bawo
ngiyabonga
ye singakehlukani lo kade ngu-dr nkululeko sibanda incwadi kwezombusazwe ekhona ngale-ke ebhilitani singakehlukani-ke sikhangele kade likhokhela udaba abalandeli bebandla lezaphu abalokhu bephakathi kwebandla lezanu p f bathi lokhu bemelele uZulu silugqiba lokho kubhake uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisemoyeni ngenjabulo ngukip Stube.